siyabonga jonga Losandra siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 24 ngontulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izisebenzi zomuzi zasebenzela ibandla zazingasebenzeli i-president yena isidumbu sakhe. Babesebenzela ibandla ukuthiwa i-MDCT. So nxa kuyikuthi-ke befuna ukuthatha impahla, sekumele bathathe impahla zibandla akhezwa-president.
Isithunywa somthethwandaba sithatha impahla kamnumzana Morgan Tsvangirai le mota ezintathu zebandla lakhe phezu kodaba olwethulwa ngababesebenzela leli bandla abathi kabaphiwanga imfanelo zabo.
Kathesi sibambane labanye lapha Harare lapha ukuze sitshengisele sisenda imeseji kuhulumende ukuthi thina njengama-residents kasithabi lalokho okwenzakalayo.
Kuqhamuka ingxabangxoza njalo kwakhala impopo abohlangothi ololondoloza emajele bacina bevalela isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition u-Edgar Gweshe labanye ababili. Kuhoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho ulethulela i-DVD entsha yomculi kamasikandi uZinja Ziyamluma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isithunywa somthethwandaba namhla sithethe impahla kamongameli webandla le-MDCT omnumzana Morgan Tsvangirai le mota ezintathu zebandla lakhe phezu kodaba olwethulwa ngababesebenzela leli bandla abathi kabaphiwanga imfanelo zabo. Iziphathamandla zomthethwandaba zikhatshwe ngamapholisa ekade ehlome ngemibhobho zibikwa zibulele igedi lendlu kaTsvangirai zangena zathatha impahla ebalisa amatafula lezitulo ngemva kokuthatha imota zebandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Obeti Gutu utshele iStudio 7 ukuthi bahle bagijima baya emthethwandaba ukuyacela ukuthi ubavikele ukuthathelwa enye njalo impahla ngoba lolu daba lokho lusathethwa. Lesi sehlakalo sibangelwe yikwethula emthethwandaba okwenziwa izisebenzi zebandla le-MDCT ezilitshumi lantathu ezasuka zingaphiwanga imali yempentsheni. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lesi sehlakalo sijonge ukuyangisa uTsvangirai.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai, indaba yokuthathela impahla bekapresident uTsvangirai insindaba phendula ngoba into ekhona lapha yikuthi izisebenzi zonezo zasebenzela ibandla zazingasebenzeli upresident yena isidumbu sakhe, babesebenzela ibandla okuthiwa i-MDCT. So nxa kuyikuthi-ke befuna ukuthatha impahla, sekumele bathathe impahla zibandla akhezwa president. Lokhu kukhombisa ukuthi izano ilokhu ibhizi izama ukuthi idlulaze i-president yethu iminyangise besenza izinto zokuthi agcine avume into abazifunayo. Manje khonokho kakutshintshi lutho ngoba konke abakwenzile kungaphandle komthetho ngoku-president kayisuye owaqatha isebenzi lezo. Isebenzi lezi njalo zazingasebenzi endlini ka-president, zasebenza e-ofisini yethu yangesouth.
Manje njengebandla likuthatha njani, libona ungani kuhlukuluzwa yini lokho kwenzakalayo?
Kakhulu kuhlukuluzwa ngoba into ekhona lapha esisenza izame ehlulele ukulala udaba lokuthi njengebandla le-MDC sike sahlangana nabanye abantu sikhala ngodubo luka-Idayi Gamara lo waphongumncikilika wanyamalala namhlanje asikwazi ukuthi ungaphi. So ubona kakubaphathanga kuhle ukuthi thina njengebandla besikhankasa ukuthi u-Idayi Gamara abise emolini yakhe ngoba ewatshontshwa izane. So izane sidinga izindlela zokuhlukuluza inkokheli yethu nokuhlukuluza abalandeli bephathi yethu ukuthi sisichiyane leduva libaduka iTaiganara kodwa thina njengebandla sivele kasi vuyele emuva ngendaba yokuthi simfuna uTaiganara evuyile ekhaya ngoba wathathwa yizani lapha bamfake khona sifuna bambethe.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje icala eletheswa ibandla le-MDCT elokuthatha impahla lingabhatali lingene kulanga lokugcina namhla lapho osenzikini yalindaba omnumzana Eddie Cross obekumele azokupha ubufakazi angabuyanga kodwa igqwetha likamamangala lithi alikhangelelanga ukuthi lokho kuphazamise udaba lwabo. Kubika uNothando Spanda.
Umnumzana Richard Fishes igqwetha elimela amankampani eCabot Trade and Finance leSecurity Mills uthi lanxa umnumzana Cross engabuyanga ngemva kokuthi bamthumele incwadi besitha zokupha ubufakazi uyathemba ukuthi ingwalo akade elazo labonobu ubufakazi ababubeke phambi komthetho wandaba buzenela ukuthi baniwe imali yabo ileli bandla. Umamangala yena uthi umnumzana Cross wayevele saziwa njengelunga lekomiti ephezulu yebandla leli kungakho bebengeke bathandabuza lapho esiza ukuthi umelele libandla. Ngemva kwalokhu umthethondaba uzwe ubufakazi be-MDCT buvela kumphathisikhwama unkosikazi Teresa Makhone. Ekhuluma kudaleleli unkosikazi Makhone uthi yena ngalesi sikhathi wayekukomiti ekhangela ezemali eyiyo eyayisitsho ukuthi kuthengweni kodwa lolu daba abazange baluphathe athi kuveza ukuthi abamnumzana Cross lo Simon Spooner babengamelanga ibandla. Ethi kwakuvamile ukuthi kube lamaqembu abasekela ethengela ibandla impahla akhulwa ukuthi yikho okwenzakala kulolu daba. Isakhamuzi unkosikazi Mabron Dimande uthi yena ubuhlungu ngalolu daba ngoba maningi amankampani avale kuleli dolobho ngenxa yokungabhadalwa okuzwisa ubuhlungu nxa kwenziwe libandla elikhulu njengaleli njalo elithi limela izisebenzi.
I-MDC yaphambanisa noma yayithume ubani bona babesebenza ngaphansi kwe-MDC. So mina vele ngibona ukuthi kulungile ukuthi i-MDC ibe yiyo ebhadalayo okuzwisa ubuhlungu futhi ukuthi ikhampani yona le esivaliwe ngiyakobulawayo ibulawayo ivele isizifela kumbe ngithi isifile ikhampani ayivalwe sebesala ukubhadala namhla sebejikelana inyoka ababhadale sibili ikhampani ivuke abantu bebuyele emsebenzini.
Esinye njalo isakhamuzi unkosazana Sikhangele Hadebe uthi yena abantu kabehlise umoya bamelele ukuthi umthethwandaba wenze isinqumo njengoba kuyiwo osuzwe ubufakazi bonke.
Mbona kukuhle ukuthi at least udaba lwabo soluse High Court and isithemba njalo ukuthi i-High Court iza kunika isigwebo esiyiso esiqondileyo esihambelana lobufakazi lobo ababebutholile ukwenzela ukuthi kube leqiniseko phezuke ukuthi kahle kahle kuyini owikho owayenzakalayo njalo kuyini okumele kulandelwe kuyini okumele okuliqiniso.
Udaba lolu luqale emthethwandaba ngolwesithathu lapho ibandla ele-MDCT elithi lona alizange lingene kusivumelwano lesi sokuthola impahla phose izigidi ezinhlane zamarandi i-R4,965,723 kumankampani la. Limpahla eyathathwayo yayigoqela izikipa, amaqhiye kanye lamalembu okuthandela ayezasetshenziswa ukukhankasa kukhetho lomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Spanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu shortwave 4930-12080, lagu 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kuqhamuke ingxabangxoza kwakhala umbhobho namhla abahlangothi olulondoloza emajele abeZimbabwe Prison Services bacina bevalela isikhulumeli seCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Edgar Gweshe labanye ababili ngesikhathi besethekelela eHarare Remand Prison ukuyabona abaphila ngokuthengisa abalokhu bevalelwe kusukisela ngeviki edluleyo. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Imibhobho ibikwa izwakale ikhala abalondoloza izibotshwa emajele bedubula phezulu ukusabalalisa ixuku labantu ngemva kokuba esinye seziphathamandla zemajele sikhulumisane lequla labavele enhlanganisweni ezehlukeneyo zizokwethekelela abaphila ngokuthengisa laba ababotshiweyo ukubazisa ukuba lapho abaze khona kuyindawo engavunyelwayo sasesitshela abanye baso ukuba badubule. Enye yenkokheli yalezi nhlanganiso engabotshwanga ibe lo mhlangano lentathela izindaba owenzelwe eMedia Center lamhlekuseni wokutshengisa usekelo kulabo abavalelweyo abangamachumi amabili ababothiweyo lokhu begciniwe eRemand eHarare Central Prison kuze kuyefika mhlaka 4 Ncwabakazi ngemva kokuncitshwa ithuba lokubhadala imali yesibambiso eyebail ngeviki edluleyo. Isikhulumeli seHarare Metropolitan Residence Forum okungumanyano wenhlanganiso ezimela uZulu eHarare umnumzana Mavela Sikhumalo uthi ziyabadanisa kakhulu izehlakalo lezi.
Kathesi sibambane labanye lapha eHarare lapha ukuze sitshengisele sisenda imessage kuhulumende ukuthi thina njengama-residents kasithabi nalokho okwenzakalayo.
Ibikhona inkokheli evele uhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU layo etshengise ukukhathazeka ngezehlakalo lezi. Unobhala jikelele enhlanganisweni esebenzile umnumzana Jafet Moyo uthi akubaphathi kuhle lokho sekusenzakala kwabaphila ngokuthengisa.
Sizobuhlungu ngalokho okwenzekeleyo, laba bantu sibathatha njengezisebenzi. Sokutshintshile, abantu sebesebenzela emgwaqweni. Yikho laba bantu nje ababotshiweyo babotshwe besemsebenzini yumsebenzi osukhona.
Umoyo ukhuthaza uZulu ukuba amanyane ekusoleni izenzo zikahulumende njengoba kusobala ukuba izinto khona zizabanzima ngamandla kulandela isinqumo sokuxoshwa kwezisebenzi mahlayana esithethwe lidale leSupreme Court ngeviki edluleyo.
Kutsho ukuthi ke abantu abazaba emgwaqweni sebezaba baningi, inamba yankona isizangezelela. Sesizabona abantu abaningi ke bethengisa emgwaqweni ngendaba yesinqumo lesi esivelela ecourt.
Abavalelweyo laba babalisa umgcini sihlalo weNavuz umnumzana Stan Zorwadza, umqondisi wayo umnumzana Samuel Wadzai kanye lophethe uhlangothi olubona ngokuqhutshwa komsebenzi kiyo unkosazana Lucy Makunde. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe namhla uhlangane lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi bedinga amaqhinga okumisa ukuxotshwa mahlayana kwezisebenzi ngabaqatshi okubangelwe isinqumo somthethwandaba weSupreme Court ngeviki edluleyo. Umthethwandaba lo unqume ukuba kusemthethweni ukuthi abaqatshi baxotshe izisebenzi mahlayana njalo kungela mpentsheni kusiya ngokuthi isikhwama senkampani simi njani. Uhulumende uthi ulungiselela ukuguqula umthetho we-Labor Act ukuze avikele izisebenzi. Bedlula inkulungwane eyodwa asebexotshiwe umsebenzi ngamankampani atshiyeneyo kulandela isinqumo se-Supreme Court lesi ngeviki edluleyo. Amankampani la agoqela i-Econet, iZimasco, iZimoko lephephandaba le-The Daily News lona elixotshe izisebenzi ezedlula amachumi amabili izolo ezigoqela intatheli zindaba ezilichumi lanye. Siqhume enye yalintatheli zindaba uLoyd Mbiva yena othi udane kakhulu.
Xotshe izolo, xotshe esimaningi mbona siyadlula 20. Xotshe mina bangitshengisa incwadi yokuthi iDaily News ngomumo welizwe ayenze kuhle. Sibone kungcono ukuthi kukhule izisebenzi zabo. Ukuthi basike njani kusinqumo sokuthi lo skipper lo usifakisila lo nalo angazi. Ngokutshelwa mina ukuthi ibizo lami likhonapho abantu amele bakhitshwe, ngizabhadala imfanelo zami okwamanje ngcono ngihambe endlini ngizihlalela. Yikho banjele khona mina edaily news kade ngisebenza. Sebenza nzima. So uma ngilelani ngibona sengixotshwa kanjalo.
Imfanelo zakho ngeze isikhathi esinganani?
Ungakhumbula i-Supreme Court ngeviki ephelileyo yathi izisebenzi zingaxotshwa ngakudlulekela inotice ye-3 months. Yikho abasebenzisile bathi bazange badala imali kuze kefike u-Okthoba kusukisela ikhonapho sengizibonela.
Abanye oxotshwe labo bathini bona?
Abantu besakhuluma ukuthi sibothi sezenjani lapha. Abantu badabukile, abantu bazobuhlungu, baxotshiwe, kuxotshiwe sibili abantu abaningi, kuxotshiwe ngathi kuxotshwe ama-departments wonke, abantu baxotshiwe, abaxotshiwe i-Supreme Court ivula amagedi and abamakampani siyakhona sebalekele uku-retrencha abantu ngendlela efaneleyo. Uku-retrencha okukhulu isebenzi khona ikhampani ibe livume kukhulu isebenzi but kumele ikhulule ngendlela elungileyo ayikhona ukuthi libethatha ama-advantage yama-rolling e-Supreme Court.
Umnumzana Lloyd Mbiva intatheli zindaba exotshwe umsebenzi liphephandaba le-The Daily News izolo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuthengiswa kwempahla zabesifazana ezangaphakathi ezake zasebenza okusolwa ngabanengi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama weMelika sefikile eNairobi kwele Kenya ukuyangena umhlangano wabosomabhizimusi abasakhulayo oweGlobal Entrepreneurship Summit ohlose ukutshengisa ukuqina kobudlelwano belizwe lakhe lamazwe ezwekazi le-Afrika kwezenotho. Inhlanganiso yezokwethulwa kwemithi yokwelapha e-European Medicines Agency sivumele ukusetshenziswa komuthi wokuvikela umkhuhlane woqhuqho wemalaria owe-Mosquirix, laloba kulokuthandabuza ukuthi ungasetshenziswa na ebantwaneni lomuthi. Usibalukholo weMathebelele North umnumzana Kane Mathema lezinye iziphathamandla zikahulumende lamhla zihlolisise uhlelo lokuthelezela olo irrigation eBulawayo Crawl eBinga olubikwa lukhangelelwe ukuphutshiswa umnyaka onalo ungakapheli. Uhlelo lolu olwasungulwa ngowaye ngomsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru ngo-2006 lubikwa luzasebenzisa amanzi omfula uZambezi kusukela eKazungula kusiya eKariba. Umgcini sihlalo wekhansili eBinga ukhansila Dube Mkomgwe obekaphe umnumzana Mathema lezinduna zeBinga utshela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda indlala eBinga.
Umhlangano phakathi kukaOrestedi Minister Mathema noPA wakhe bezobona ukuthi i-progress injani kusayithi nge-briefing kumaministri lawo a-involved singathi a-RX irrigation and sister ministers ukuthi bona labo bahambe bayozibonela ku-ground ukuthi kuyiloko sekwenziwe so far. Kunesithemba sibili ngoba into yamelelwa ngabantu beBinga size sithathe izivuso ukuthi njengoba thina singamanzi kuZambezi ngoba ngesikhathi sikathimisi kwakuthiwa amanzi azalelandira besathi iKaribadem and into yamelelwa isikhathi eside ukuthi hhayi amanzi azabuya Then it's about this that it is literally being about the quality of one. What is it about the thing? But the quality of one in January to December, the past was a day. So it is one of the letter, but then as a woman, what was one of them which I it came by the Kodam Gamma.
Mobani Abaza Patiswa Lucelo Lolo.
Amawati, I think that is a la Patea, Lucelo Lolo to Cagliero, Cinema, Cinema, Material, Cinema, Jolai, or the Wool. Manjolo sikalenge siyachilava nabanye nje but what yibo bona baba ngumhlobo kaZambezi yiba ngathi balo dubu lokuthi lokuzuza isikafu kodwa sikhathi yiba abantu ababemele benefit wabiza izinduna nazo bezikhona kumhlangano lo lokuthi bemele abantu babo bebona ukuthi ngabe bekukhethwa abantu bebonakala ukuthi hayi izakamizi nabo kansela bayabona ukuthi abantu bakibo bayathola isikhathi indawo yokulima
okunye okuqakathekileyo okukhulunywe kulo umhlangano yikuphi
ngaso umhlangano esikhathi ukuthi nje kuqala bekuyikuthi ukuthi kwenzi ukuthi bebriefe u-president minister umatema abantu ukuthi ama-civil servants laba abaku-irrigation abaku-ground ama-field workers ukuthi ye-progress esikhona after that briefing ngibona uminister usho wangena indlela waya khona ngapha emanjelebhayo khona ukuyabona ukuthi kuyini osekwenzakala khona
lo ngomgcini sihlalo wekhansili yeBinga ukhansila Dube Mokombwe obekhuluma le Studio 7 ekhona le eBinga. Kwezemidlalo lamhlanje iyaqhubeka imidlalo yenguqu esigaba seKasalaga Premier Soccer League ngempela viki. Uyalandisa uJoseph Njanji.
Umdlalo ozakuba phakathi kweqembu leHighlanders lile Dynamo senkundleni yeBarber Fields ngensonto yiwo khangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi kulimpela viki. Iqembu leHighlanders leminyaka eyi-9 lisehluleka ukunqoba iqembu leDynamo kumncintiswano weligi. Yikho abalandeli bomdlalo wenguqu balinde ngamehlo abomvu ukubona ukuba kuyozalwa nkomoni emagumeni ngensonto. Imidlalo yeviki lethumi lesikhombisa iyaqala ngomgqibelo kodwa lapho iqembu leFlame Lili lizemukela khona eletsholotsho enkundleni yelafanje. Ngosuku olufanayo iqembu leZBC Caribbean lizadibana leTriangle enkundleni yeNyamunga kuthi iqembu leChapungu lizahlangana leqembu leWawa enkundleni yeAscot. Umqeqeshi weqembu letsholotsho uLizwe Sweswe uthi ukhangelele ukuba bephenduke lempumela enhle esigodlweni iHarare ngomgqibelo.
Into ezikhangele ukuthi bonakala umdlalo esiyawezulandayo lelili kusasa siyowunqoba njalo abafana bazimisele ngokukhulu ukuthi siwunqobe lo mdlalo.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu elihlezi ngaphansi kwengalane yemiklomelo eledongo Sawmills lizadlala leqembu leChickenin lona elihlezi phezu kwengalane enkundleni yeVengere kuthi ngasemalahleni kuyabe kudibene amaqembu ezimpamgodi lapho iwange ezemukela khona iqembu leHawmine. Iqembu leBuffaloes lizancikelana neqembu leFC Platinum enkundleni yeSakuva kuthi esigodlweni iHarare kuyabe kuhlangene amaqembu amabili aphuma kuleli dolobho athi eleCapes United kanye leHarare City. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Umncintiswano walo nyaka wemidlalo kakhilikithi ebizwa ngokuthi iBains Junior Dumisani Mankunzini Winter Cricket Festival uqale namhla edolobheni lakoBulawayo njalo ukhangelelwe ukuba ufike emaphethelweni ngesonto. Kula maqembu angamashumi amabili aphatheka kule midlalo njalo lawa angahlanganisela amaqembu amele izikolo ezijiyeneyo ezemfundo yeprimary ezitholakala khona edolobheni lakoBulawayo kanye lamaqembu amenyiweyo aphuma koBulawayo esigodlweni iHarare eBotswana kanye laseSouth Africa. Iqembu elimela isikolo seMchingwe yilo eliphakamisela inkezo nyakenye. Lo mncintiswano usungulwe ngomnyaka ka-2012 lapho ungenwe khona ngamaqembu amane njalo kunqobe khona isikolo seBains Junior kwathi ngomnyaka ka-2013 kunqobe isikolo seMilton Junior. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ko Woza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapo ulethulela iDVD entsha yomculi kaMasikandi uZinja Ziyamluma. iDVD le ilesihloko esithi The Best of Zinja Ziyamluma njalo umculi othi icindizelwe ngobuciko obukhulu.
Lo nguzinja ziyamluma ozelwe engumxolisi mavundla kodwa manje usethi nxa eseziveza ucace ukuthi usengumculi ovuthwe busu.
Kuruma na zopele nguzi ya mwapo kote ya levalo iti maramati ya tupetu wa saruti nga pumara pandizo kuna matola. Imo iti nzale cholo cha toko siko tinza mwapo kote ya mfule nsoni na umasa mnyama.
Ay, kwa mwiti masingi kaze kanjaro na bandi sebe ya zuta. Ay, mina umfana le cholo cho e toko ya langza lele kona. Enda wani watuko mwapo kote la kota manji sentlale mkuzani. Nga pansu kwa sepu ku iframe mfamona ndlovu indu naku umubabu umatlatinu chiyani kone cholo cha mlote.
Lumculi usethule iDVD elitsha elengoma ezilichumelane. Uthi zonke ingoma ezikule iDVD ngezidlabusayo ezikhethwe kumadlalati akhe amabili uTraffic noze Magic. Ezingoma zigoqela uAmandebele, Ngisize Nkosi, Highlanders lezinye. Uzinja uthi zonke ziphekwe ngobuciko obuphezulu, kanti le mifanekiso yazo ihambelana xathu lalokho okukhulunywayo.
Ya, ngiyakholela emsebenzini wami before ngiwunikeza abanye abantu mina. Ngiye ngahamba ngayo shoot ekhaya eCholocho eMkuzana. Ngashuta nasePapa Fields la bekudlala khona iCholocho ne Highlanders. Ngashuta eMakhosi ngabuya lana ngashuta futhi eGoli. Owuthi nje ngihlanganisa indawo eziningi kakhulu ukuthi umuntu nayo uyajabula ukuthi awu le ndoda yasithatha sikhumbuze ekhaya.
Uthi lokho akuchoyo kufakazwa la indlela abamba ngayo iziginci kanti indlela layo ifakaza njalo indlela abasina ngayo kule iDVD. Insizwa ithi iphupho layo ngelokuthi ibe ngomunye wabahlonitshwayo kwezomculo.
Ngifisa ukuthi mina ngifane nabantu abafana nabo Jay Maravin, abantu abafana nabo Love Moma Jayvana, abantu abafana nabo Hacheli Mhlophe. Ngamadoda lawo enthemba ukuthi sibukela kuwo kakhulu. Ukuziphatha kwabo lokhuyana wenza ukuthi nathi simasikhula sifisa ukuthi ngiyafisa yazukufika estageini uHacheli Mhlophe kuso. Ngibahloniphe abantu nami bangihloniphe nomculo wami bawuthande futhi.
Uzinjake ukhuthaza amasela omculo aseqalile ukucindezela iDVD lakhe emakhukhwini ukuthi bawuyekele lo mkhuba. Ukhuthaza abalesifiso sokubona abaculi bethuthuka ukuthi bathintane laye kuFacebook egameni elithi Izinja Ziyamluma bazitholele iDVD langempela hatshi leli elicindezelwa ngodlo. Melestro 7 e Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
La Ngamlela ngomfana wecholocho kumaphokothela uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi egqiba uhlelo lwethu lweWoza Friday lamhlanje. Hayi ke isikhathi sisavuma ukuba nasi qhubeke sisonke zihlobo esithandekayo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk oluvalelisayo ngontungameli Nkomo Lilani.